kumele sidinge impression center ikhangane labantu abatsha ekubathuthukiseni ulwazi ngithole imisebenzi ekhangane lobuchopho lokwakha kwamabhizimusi ebantwini abatsha kusukela eminyakeni engu-15 sisiya kuma 8 years. Incubation center umsebenzi wayo ngokuthi inika abantu abatsha amathuba lamathamsanqa okubana baresearche babali bahlangane endaweni elokuthula endaweni engabanika umdladla okubana bafeze izifiso lamaphupho awo. Indaweni ezinjalo zijale ukutholakala kakhulu emathawuni, kodwa thina sithika sizilethe emalokithini ukuze abantu abethu abazuku bethu bazuze ithuba lokusebenzisa la ma-facilities.
I-incubation center le ithuthukisa njani intsha koBulawayo?
Ontanga abaningi bayisebenzisa i-incubation center especially ngesikhathi se-lockdown uzothatha amabhuku besiyabala ngemakhaya, nonto izikolo zivaliwe kanje because le-library phakathi. Ontanga especially ama-examining classes bebebuya babuya bezisa amabhuku bayebala ngekhaya basayinile. Abanye bebekwanisa ukuthi baqalise ukuforma just small groups ama-study guides okubana bahlomisane bekhandlane kulama-exams. Ubuhle be-incubation center ukuthi even though kube le-COVID iveze ubucwepheshe obuphezu kakhulu ngokuncedisa ontanga eziqintini zethu zakithi. Sisenza i-social distancing, sisenza konke nje imininingwane ekhandlane lezempilakahle nxa abantu behlangana, le-access to internet. Abantwini abatsha abasuka emalokithini kabalawo umnotho wokuthi bangene ku-e-learning, kodwa nxa incubation center babe namathamsanqa wona lawo ukubana bakhontinue be-accessa i-information.
Njengosakhulayo ongusomabhizimusi, awusitshele Nkosana ukuthi ihlelo le-lockdown luthintile na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Ngenxa ye-lockdown le-COVID okuyikho kwenze savala amanye ama-programs anjengawe-accelerator program lapho besikhandele khona ukuthi sithathe ontanga abangu-15 every 3 months bafunde baye kuma-site visits besiye endaweni ezithiyeneyo across the country okuhambelana le-practical learning yebhizinisi. Manje ngenxa ye-lockdown i-program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile, there was no intercity traveling and so ngezinye izinto i-COVID esitshaye ngazo izikolo lazo zithe zivalwa. Amanye ama-members ethu ngabantu bezikolo, izikolo ezisenjubelo phela constituency bebesinxa beqeda ukufunda emini bekuseni abanye babuye, but ngesizathu sakhona kwizikolo zama lapho ithi kusitshayile khonokho.
Njengoba ama-levels ohlelo le-lockdown aseyehlisiwe kancane, ubona ngani lokho kulapho ukusiza na abosomabhizimusi?
Kanti laphana ibisithanga ukuthi bekuvalwa ngo-3 o'clock bekusenza kube nzima kwabanye abantwana abasuka kwezinye izigaba uzo-accessa ngoba isikhathi sabo sesi-limited. But now ukwehliswa kwama-restrictions sokusenza kube lula ukuthi abantu abasuka emagumbi amanatsheni akoBulawayo they can easily access the hub throughout the day ngoba sesivulile. Njalo ngenxa yama-restrictions nade khona bekusenza ukuthi lathi sivale early as 2 o'clock, but andiyabona ukuthi khona mhlane kabe kuvimba ingxoxo zabanye abantu abasha ade besebehlangene lana. So siyabonga. Okunye futhi enguthabelayo ukuthi now that there is intercity traveling ama-accelerator programs ethu sevuleka, we have so many partnerships lamanye abantu abatsha abasendaweni ezithene abanye ngo-5 Harare who are saying they want to come and see the community works that we are doing under the incubation center.